Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 9 Mpalakazi 2020, uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-COVID-19 yathiqalisa kwase kwaba le-lockdown and then ama-informal businesses wonke aseavalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abale ama-informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwase kwaba nzima kakhulu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo bathi uhlelo le-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo yindlela ethusayo.
Uhulumende okanye ngathi usethagete abantu bezimoda ukuthi kube yikho le ndlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifika eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Kodwa abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni uma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane 45.
Abashayeli bezimoto bakhala ezimadonsi eZimbabwe ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi osekwengezelelwe lizulu elinayo ngalezinsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uNkosazana Victress Mathuthu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kwenye inkulungwane phose ezilishumi lanye, 10,912 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane bezinkulungwane ezedlula ezithoba mune munye, 9,062. Abalokhe beqiniswa yilomkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,547. Usubulele abangamakhulu edlula amathathu, 303. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million beligciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 54,564. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisikhombisa 68.4 million ababanjwe beligciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele. Esele kuzigidi ezedlula ezilishumi lantathu 15.3 million abulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 486,338. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise kakhulu impilo zamalunga ngendlela eyethusayo ngoba iningi labo lilahlekelwe izindlela zokuzinakekela. Abakhubazekileyo bakhala njalo ngodubo lokuswela impahla yokuzivikela ekutheleleni i-COVID-19 njalo bengalutholi ulwazi olwaneleyo oluphathelane lokumenemetheka kwaleli gciwane. Unkosazana Samantha Sibanda owenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust uchasisa kabanzi ngehlupho ababhekane lazo abakhubazekileyo. Ungxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
I-COVID-19 yathiqalisa kwase kwaba le-lockdown and then ama-informal businesses wonke aseavalwa. So nxa sebevula again baphinda basebesithi abale ama-informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwase kwaba nzima kakhulu.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda ukukhipha i-statement lapho bathe uhlelo lwe-lockdown seluphambanise izinto eziningi nxa sesikhangela abantu abaphila nama-disabilities, into ezifana laba lokuthi kola imithi ngesiNgisi i-healthcare services njalo ulwazi oluthile mayelana ngokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19 ebese sikhangela njalo udaba lwengxabangxoza enzakalayo ezindlini. Ukubona njani lokho okusalushiwo yinhlanganiso ye-United Nations?
Lokhu ngubona kuliqiniso Mike njalo ngiyabusekela. Kulodaba oluqanjiweyo yihlanganiso ye-UN ekhuluma ngokuthola i-information. Lokhu kuliqiniso kakhulu and ngubone kusenzakala eZimbabwe. Kwaze kwafika esigabeni sokuthi kulama organization ezahambisa uhulumende emthethwandaba. Ngenxa yokuthi i-information ephiwa abantu mayelana ne-COVID-19 zazingafinyeleli ebantwini abanama-disabilities. Kwakungela sign language, kwakungela braille. Okunye okwesibili indaba oyiqambileyo leyi gender based violence. Mbona sibili from ama statistics even asawatshengiswayo, ama statistics ama numbers abantu akhula, inani labantu lakhwela kakhulu. But my worry is indlela okumele vele sireporte ngayo ama issues awe gender based violence, like uke emapholiseni and so forth. Abantu abanama disabilities vele bayahlika as it is to even report their cases. So siba worried ukuthi abakho esikolo kwesinye isikhathi school is a safe haven for abantu abalama disabilities. Abakho esikolo bangkhaya. You can imagine the violence ekade senzakala. Hey, kusika kubenzima. Ngeke ngibone kuma countries anjengabo UK ukuthi balezinto okuthiwa ngama panic button ukuthi ungavela ube unsafe, yasho press khona apha amapolice ayehle kuyi social welfare whatever. But lapha silakho. So kusuka kube nzima and I think there are a lot of cases that are going unreported away GBV.
Bese sikhangela ke udaba lwempahla yokugqoka ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukugoqela ama-mask lezinye izinto ezijiyeneyo. Abantu abaphila nama-disabilities bayathola na impahla lezi?
Kule nto leyo ukuthi abantu abalama-disabilities baneendingeko ezijiyeneyo lezethu. Kula abanye abantu abale-celebral palsy ukuthi kwesinye isikhathi abephuma indenda emlonyeni. So ungavela uthi mask yani, imask vele ayikho suitable kuye. Kulabantu vele lokhu ukuthi social distancing aku-apply vele kibo, ngoba kulomuntu omtshintshayo, kulomuntu oyabemphelekezela yonke indawo lapha yakhona. So I feel ukuthi khona akula zinto eziningi ezayenzakalayo in terms of innovation, kumbe izinto ezintsha ezingalethwa ngabantu. Into engayibonayo engayikhomendayo ngamamaski lawa ayetransparent ukuthi abantu abadefula bayakwazi ukugqoka, but lawa ayengatholakali. Kule ndaba yama-face shields engabona ukuthi abantu bayawaprefera kakhulu ama-face shields, but lawa ayadura. So mina I would say kumele kube lezinye izinto ezintsha, more innovations, ukuthi khonkhona abantu abalama-disabilities labo bebe protected from i-COVID-19. Ungakhayela even abantu abangaboniyo barely ngokubamba-bamba ama-surface kuyini, and babe lokho besithi wash your hands, wathi wathi umuntu ongela zandla uyenza njani. So I really wish ukubona ukuthi kube le more innovation. Abantu becabanga ukuthi hayi, it's not a one size fit all. Nxa besithi mask up Zimbabwe or mask up, it's not everyone ongakwanisa ukukwenza.
Unkosazana Samantha Sibanda ngowenhlanganiso ye-Science of Hope Trust limuzwe lapho exoxa lo Mike Hoyo Studio 7 ecingweni eseHarare. Abashayeli bezimota bakhala ezimathonzi ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi eZimbabwe osobe engezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Bethi bahlawula imali eningi yemithelo yezimota leyentuba zama-tollgates kumhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimbabwe National Road Authority iZinara, kodwa imigwaqo ifile. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Kuna okwenza izulu lanxa kusamukelwa ngenjabulo ilizwe lonke selidale umonakalo omkhulu emigwaqweni eminingi yeZimbabwe, emadolobheni lasemaphandleni esimahlephuhlephu ingasahambeki ngenyawo amabhayisikili lezimota. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu eZimbabwe laseSouth Africa uthi bahlawula imali eziningi zemithelo yezimota kodwa imigwaqo ayihambeki.
Uhulumende okukhanye ngathi usethagete abantu bezimota ukuthi kube yikho le ndlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni ma befika kuma-tollgate.
Umchayeli umnumzana Moses Impala uthi kalahlupho ngemithelo yezimota kodwa ukhala ngesimo esibi semigwaqo engasahambekiyo.
Kwakhona isile ayilungiswa. Ukhweza hayi asilaproblem lokukhweza, basicela ukuthi imigwaqo ilungiswe, imoto zethu lazo zihlale emgwaqweni. Imali zona lezi sizibhadalayo sibone ukuthi sizibhadalelani, zisebenza.
Isikhulumi seZimbabwe National Road Authority iZinara umnumzana Tendai Mugabe uchaze ukuba bakhuphula imithelo yezimota emigwaqweni lokunye ukuze benelise ukuthola imali yokulungisa imigwaqo ezweni.
Enough for us to disperse enough funds to do periodic maintenance. So we are quite sure that with this new tariff review, now in a position to disperse adequate funds that will see road authorities doing meaningful development on the national road network.
Imali ebesiyithatha kubanini bezimota ibingenelisi ukuthi siphe amakhansili ezinye ingatsha ezisebenza lazo ukuba balungise imigwaqo. Kulandela ukukhuphula imali yama-tollgate, le mithelo yezimota sesilakho ukuba senelise ukupha abalelungelo lokulungisa imigwaqo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi imali ehlawulwa ngabezimota ifana nemali ethelwa emgodini ngoba ayakhi migwaqo.
Ukukhwela kwentengo ye-insurance lemithelo yezimota lokunye okuhambisana lakho kuyimali edlalisekayo eya ezikhwameni zabanye abalutshwane. Imali ethelwa emgodini ongela mkhawulo ngokuba kayizali lutho, kayiguquli lutho empilweni zabantu.
Isimo semigwaqo yonke yeZimbabwe evele ilesikhathi ingalunyisiswa okwamanje sesisibi ngamandla ngenxa yokuqala ukuna kwezulu. Ngeviki edlule ikhansile yedolobho lakoBulawayo yethule imibiko ethi imali abayiphiwa yiZinara incane kakhulu, ayeneli ukulungisisa imigwaqo yaleli dolobho, ngakho bazakuma ukuqala ukulungisa imigwaqo baze baphiwe imali eyenelayo. Kucwaningo lwe-Road Traffic Accident Cases, Trends and Preventive Measures olwenziwa ngomnyaka ka-2012 kusiya ku-2018, abe Traffic Safety Board of Zimbabwe bathi isimo semigwaqo esibi sabangela ingozi eziningi zomgwaqo ngaleso sikhathi, okokuthi ngelanga abantu abedlula abahlanu bebebulawa zingozi zomgwaqo ezweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idalela phezulu ele Supreme Court la kwele Melika lithi alula mkanjo udaba oluphanyekwe ngumongameli Donald Trump emthethwandaba lokuzama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli esigabeni sePennsylvania lapho anqotshwe khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Idaleleli izolo lethule isinqumo sokuthi alucaci kudaba oluphanyekwe ngumnumzana Mike Kelly odlelana loTrump olokuthi kumele kulahlwe amavoti edlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million esabelweni lesi enziwa ngeposo. UKelly labanye bakhe bathi ukuvota kusetshenziswa iposo okanye kusetshenziswa kakhulu ngabakubandla lamademocrats kwenza ukuba ukhetho lungaqhutshwa ngemfanelo. Kodwa abahluli bedalele Supreme Court abavumelani lakho lokhu. UTrump usezame ukuvimba ukunqoba kukaBiden ezabelweni eziningi ngokusebenzisa imithethwandaba kodwa kukhanya kusehlula. Okwamanje isabelo seTexas sesiphanyeke olunye njalo udaba eSupreme Court lapho sizama ukuvimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia lezinye okunqobe khona uBiden. Bakhala ngokuvota kusetshenziswa iposo. Izabelo eziningi izolo zigqibe uhlelo lokukhetha abazavotela umongameli ababizwa ngokuthi ngama-electors. Amagoda kaTrump athi azajukana loBiden kuze kuyofika edaleni leCongress.
Ezama-elections awe-America isimo esisukuwo kathesi silokuxokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguye owinileyo. Hatshi, mina mbona lokhu sokumbalekele kukhatshana ngoba kwehlule lapha azame khona ukuthi kuphinde kubalwa ama-elections abaliwe impumela yabe ilokhu sithi uBiden uwinile. Lokho asezama ukwenza ukuthi nje yena ngoba nguye isimo sakhe udala wakhe ukuba umuntu uba ngumuntu wakhe umuntu onguye akafuni ukuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe.
Uthi amadale omthethandaba kasoze amncede ukudaba lolu.
Kuzaze kuphele kufikela ngalokucinge lokhu ekhahlela ezama ukuthi atshintshe impumelo. Lo mthetho kawumvumeli. Angiboni mina ukuthi umthetho wakhona ungamvumela yiwuphi ngoba usezamile. Usefake amacala amaningi kakhulu amacala athi vele nxa efakiwe. Amakhosi afike awalahle. Atsho lokuthi kabalaso esizathu kumbe kabalakho okuqinileyo okutshengisa ukuthi balesizathu sokuthi waba lokuqili ngesikhathi sokuvota. Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokuqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka 20 uzaphuma hambe emzini wakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Mthini laye olandela ezombusazwe uyakusekela lokhu.
UTrump siyabheka ukuthi hayi bekungathi wabengakazimisela ukuphuma esikhundleni lokhu eqhubeka ebhilisa lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition eka-president elect uBiden. Into eziningi seziyalunga ngoba i-electoral college izahlangana ngo-December 14 ivote. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle uBiden uzangena esikhundleni ngo-January.
Kukhangelelwe ukuthi ngeviki ezayo mhlaka 14 abakhetha umongameli bazavota ezabelweni zabo kuthi lokhu abakwenzileyo kuhanjiswe edale le-Congress. Kudale leli kubikwa ukuba abakubandla lama-Republicans kukhanya bezimisele ukuphikisa impumela yokhetho lolu. Kungehlula ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho lolu, uBiden uzagcotshwa ukuba ngumongameli mhla 20 ngoZibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiph Sidube.
Ku-live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ikakhulu uqonga kwenani labatholakala bele-COVID-19 kanye lokuqala ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela lomkhuhlane i-COVID-19 vaccine. Omunye wabalela amalungelo abesifazane oyisizalane seZimbabwe esesihlala kwiLesotho South Africa, unkosazana Victress Mathutu, wayithule ugwalo mazwi lwesiNdebele olulesihloko esithi kuxabene abegazi oluveza uhlupho lokwephulwa kwamalungelo abesifazane. Walungcindezela ngezwi lakhe ukuze longathandi ukubala acofe nje kumakhalekhukhwini wakhe alalele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwiLesotho South Africa.
Sokunqunda amehlo endaweni ezisemakhaya ezingafani legoli elinkanyazelayo ngenxa yezibane ezigcwele indawana yonke, sokuhwalele sibili sokumnyamanyana, kubethe umoyana obandayo phandle kwazise bungenile ubusika. Ejikweni likaclaim lo-Goldrich Hill Brewsters esiphezulu eKhosombane nelincane elalidalela ukuba livulande, kodwa ngenxa yezimo zendawo yokuhlala eGoli selaphendula laba yiKhosombana. Kuhlezi uzesiliwe lejaha lakhe uphikezelwe.
Ugwalomazwi lukaMathuthu lolu lugcatshunwe kugwalo lwakhe alulobe ngo-2018 oluthi ubaba ongangizali. Kulolu gwalomazwi ukhethe lesi siqephu esikhombisa ingozi yokungasukumeli phezulu nxa besifazane behlukunyezwa. Uthi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane ukhethe kwethula lolu gwalo ngendlela ezakwenza umuntu wonke aluzwe ukuze uzulu wonke aphatheke empini yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane.
So ngemva kokuthi sengibona ukuthi abantu ukubala abaningi bangathi baya kuvila phela. Njalo abanye bathi kubala hayi kubakhala ngamehlo, abanye bakhala ngokuthi isikhathi sokubala balaso. Ngase ngibona ukuthi hayi njengoba abenelisayo ukubala sebeyitholile i-hard copy, kungcono ukuthi laba abangenelisi ukubala bajabulele ukulalela ngibenzele i-audiobook lapho engizobe ngibabalela khona bese ngilifaka ku-CD.
Lolu gwalo olulotshwe ngolimi olunambithayo lulonda udaba lukaZesuliwe Ndlela ohlukunyezwa umkakhe waze wacabanga ukuqamula umtshato ngoba engatholi isizo emulini yakhe. Uthema ethi uyenda futhi bamhlasela bemsola kakhulu okwenza waze wagcina ezibulala ngokucela phansi suka phezu kwestezi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Madodana Magulatjani Ncube uthi icebo logwalomazwi litshengisa ukukhalipha okukhulu ikakhulu ngezikhathi zalamhlanje.
Lapho kwamathuthu senzele kwabalula singabalandeli bakhe ngoba kulezi nsuku abantu asisakujabulela ukufunda izincwadi kepha sesijabulela ukulalela emsakazweni izindawo mazikhulunywa kube mazifundwa. Ngakho-ke lapha kulula-ke novilaphayo ukufunda ugwalo nanto ithuba lokuthi nawe uzimamelele. Uyazithola lawa yakho ikhophi uyezimamelela emsakazweni wakho ukuthi khuluma ngani.
Umathuthu uthi le ngenye indlela zesimanjemanje eza kwenza ukuthi abantu bangalahlekelwa lisiko lokubala izingwalo.
Okuhle ngalolu gwalo nxa solunje sekuyi-audiobook ukuthi abantu sebezolalela lezi muli, umuntu sezakwazi ukuthi loba begojisile le muli bafake i-CD balalele ibhuku. Abantu bazokwazi ukuthi noma umuntu esemotweni yakhe akwazi ukumala emelo ibhuku leli esemotweni afake i-CD amamele ibhuku, akufani nokuthi umuntu athi ngapha uyabala ngapha uyatshayela imoto.
Unkosazana Thandiwe Chuma uthi ngokokuqala ukuthola ugwalomazwi ngesiNdebele kanti kube yikuthi lumumede isifundo esikhulu sokukhuza umkhuba wokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Lo nyaka uthe esithi kakhuphi ugwalo kodwa uza kwenza i-audiobook. Bengithandabuza ukuthi uza kwenza kanjani lokho ngoba ngijwayele ukuzivalela ingwalo zakhe. Ngingatsho ngithi ngemva kokulalela i-audiobook ayifake ku-CD ngijabule kakhulu. Ngikuzwe kumnandi nje kuthi ngihlale ngilalele ebala ngephimbo lakhe elimnandi. Ngifundile ukuthi kumele sibe seke labo abaseduze lathi kuzinqumo abazithathayo bengagcini bezivulala.
Umathuthu ulezinye ingwalo ezintathu azilobayo ezesiNdebele ezimbili, ubaba ongangizali lo ukwahlulela ngokwasezulwini bese kusiba lo lesingisi oluthi Prison My Work Up Call. Uthi ke zonke lezi ngwalo zakhe zitholakala ekhelini lomsebenzi wakhe elithi Victress Socks Mathuthu khona ebulenjini be-internet kuFacebook. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Yezele usithando sam, la ufuna ukungibisela emlonyeni wengonyama ephose yangigojela yangikhoba amathambo. Uyangilahla lawe phiki. Akusandleni kabani kulo mhlaba. Ubathi maye kubani sengilahla nanguwe phikezele ukuyinsika yami ebisisele kulo mhlaba.
Enabotswana lithi selizathuthukisa eminye imingcele yalo ukugoqela oweramahwebana obambanelo weplantry ukuze lenelise ukuphathisa izihambi ehofisini eyodwa e-One Stop Border Post. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi ilizwe lakhe selisesibangeni esiphezulu sokuguqula ingcele embalwa uze enelise ukuphathisa abantu besebenzisa iofisi eyodwa. Uhlelo lwe-One Stop Border Post luzabona umngcele weRamokhwebane obambenelo wePlumtree usenelisa ukuphathisa isihambi zisebenzisa iofisi eyodwa. Okwakhathesi isihambi zidindisa incwadi zokuhamba amapasipoti kumacele amazwe womabili. Unkosikazi Mokgethi uthi konke lokhu kuzaguquka ngesikhathi kungeniswa uhlelo lwe-One Stop Border Post.
The ministry will continue its collaboration with other key stakeholders.
Ugatsha lwami luzaqhubeka nenhlelo zokuthuthukisa amahhofisi asemngceleni ukuze abe ngama one stop border post ngaphezu kongcwele wekazungula. Ugatsha lwami luphakathi kwemizamo yokuthuthukisa iRamakhwebana imamuno kanye leXokweni.
At Ramakhwebana, Mamuno and Xokweni ports of entry.
Mukhethi uthi lokhu kukhangelelwe ukuthi uthuthukise indlela amahofisi la asebenza ngayo kakhulu ukuphathisa ukudlula ngokutshetsha kwezihambi kanye lempahla. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Mkhululi Moyo bathi kuyathokozisa ukuthi kule mzamo yokuthuthukisa imincele ngoba iningi likhonona ngosizo eluthola kulezi ndawo.
I-One Stop Border Post ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba esikhathini esiningi ngananzelele nxa sicrosa sisiya ekhaya ngale uthola sesithola nzima kakhulu lapha nxa sokumele abantu becross bekwenye ifuthi iborder mhlawumbe nxa usuye Raman Khwebane ucross futhi usiye Plumtree ngale bethwala nzima phakathi lapha abanye gcwele bebanjwa inkunzi yabona into ezifana lazenezo. So nxa into yonke ingenziwa one ndawo kungaba into enhle kakhulu.
Kukanti umnumzana Colin Dumane Mlalazi laye uvumelana lo mbono kamoyo esithi kungaphathisa kakhulu ukuthi ukudlula kwesihambi kube lula.
Khona uyazile passport zethu zigcwala masinya phela ngokustempa both sides. That would be one advantage. Second advantage, corruption in Zimbabwe is more than a Sebutwana. Izimra and Yazutia befuna ukumilka office yabo yokugenerate imali phela leyani esebhode lapha. Whereas ipace yabatswana at times can be very detrimental. Balokuzithathela easy.
Umngcele weRamo Khwebane kanye lePlumtree yo ophithizela ukudlula amaofisi eminye emngcele kweleBotswana kulabantu abadlula isigidi abawusebenzisayo ngomnyaka. Unkosikazi Mkhethi kazange atsho ukuthi bakhangelele ukugqiba nini uhlelo lokuthuthukisa imngcele. Abamabhizimusi kweleZimbabwe ngaphansi kwenhlanganiso yeConfederation of Zimbabwe Industries bathi kuqakathekile ukuthi uhulumende avule imngcele ama-one stop border post ukuthuthukisa ezomnotho kanye lokuhamba kwabantu kalula. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo sebelahlekelwe lithuba lokuthola imali yekhisimusi yabadlali bomdlalo wokugijima ngemva kokwedluliselwa phambili komncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uzipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run uqhutshwa minyaka yonke ngenyanga kaMpalakazi kodwa lo nyaka usoze ube khona ngemva kokuba udluliselwe phambili njalo ukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo onguyophathisa ngemali edingakala ukuze kuqoqwe lo mncintiswano. Umsekeli kaMphathi Ntambo wogatsha lwezamabhizimisi lokuthengiselana uRaj Modi uthi leli inyathelo balithethe ngemva kokucetshiswa ngabasebenzisana labo.
Silungiselele saqeda kodwa ngemva kokukhulumisa sana lesebenzisana labo basixwayise ukuba akwenzi ukuba lumncintiswano uphuthelwe phakathi kwedolobha lakoBulawayo ngenxa yokuba inani labatholakale benomkhuhlane we-COVID-19 liya lokhu likhula kuleli dolobha. Ngalokho ke bathe kungcono sidinge lapho okungagijinyelwa khona okungasoze kufake abantu engozini. Sikubone kungcono ukuba sidlulisele phambili lumncintiswano sibe lawo ngomnyaka ozayo ngoba bese singasekho isikhathi esokuba sikhuqule inhlelo zethu. Alo
isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Athletics Board Watson Madenyika uthi umncintiswano we-Lika Harbour uzahle ube ngomunye wemncintiswano abazasungula ngayo umnyaka ozayo.
For 2026 sesiwuvalile i-Lika Harbour sikhangele ukuthi ngo-January i-6th edition ingaba khona izavula umnyaka.
Lo bekungumnyaka wesithupha selokhu lumncintiswano wasungulwa. Kuvame ukuqala esitolo se-Lika Harbour esesitaladini u-5 Street uphinde uphelele khona njalo. Lindawo ilabantu abaningi yikho abaqoqi becetshiswe ukuba kuza kuba nzima ukuba behanqe kuhle abantu ukuze bengabi sengozini yokuthelelana umkhuhlane we-COVID-19. Idolobho lakoBulawayo ensukwini ezidluleyo libikwa lihamba phambili kunani labantu abatholakala belo mkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Isizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ihlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abenhlanganiso ezilela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo le-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo. Abashayeli bezimoto bakhala izimathonsi ngesimo semigwaqo yeZimbabwe egcwele amagodigodi osokungezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa unkosazana Victress Mathuthu wethule ugwalomazwi lwesindebele. Siligcina-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tina